umuntu odinga asylum kabe kumele eqale etsho udaba lwakhe kulizwe lelafuna ukubalekela khona wana ngithi and also nxa umuntu edinga asylum ilizwe elimnika asylum akumelanga lihle limncithe asylum khonapho lihle lithethe ukuthi limbisele elizweni lapha avela khona ngombono wami mina umuntu odinga asylum uclassify wengaba yi-refugee to a certain extent because nxa ebalekela ilizwe lakhe kusho ukuthi impilo yakhe isengozini okusho ukuthi nxa impilo yakhe isengozini akumelanga ngomthetho ukuthi ancitshwe asylum liyana and abiselwe elizweni lapha abalekele khona
isiphathamandla seZambia sithi sona ubufakazi alabo obokudinga ubuphepheli akabasuthiseki ngabo njalo uyakhuluma ukuthi udingelwa icala lokuthi wabangela udlakela ngakho bazambuyisela emuva kufanele akuphathe njalo yini
akumelanga kuphathwe njalo kumgceke ukuthi umnumzana Bidi uyadingwa and icala leli aletheswayo angiboni ukuthi licala usiphathamandla weZambia okuposition yokuthi yena atsho ukuthi kumele abuyele ezavukudingela icala leliyana ethi enyathela eZambia laphana isithi impilo yakhe isengozini iZambia yena bekumele ukuthi ithi maybe abuye ahambe kwelinye ilizwe elingaso Zimbabwe kodwa nxa sokuthiwa ebuyele eZimbabwe sokuyikuvayoleta umthetho wokubisela umuntu obuya ebaleka evela elizweni lakhe isithi impilo yakhe isengozini ngombono wami mina usiphathamandla weZambia lowu usejikele uthenda ibithi emgodini olezilwane
nxa esencitshiwe asylum uhlaxotshwe yini kulelo lizwe kumbe angahlale kulo esabudinga njalo esingathi uku-aphila lokunye
ngomthetho engiwaziyo mina umnumzana bithi akumelanga axotshwe one abiselwe eZimbabwe okumele bakwenze ukuthi benze okusemandleni abo ukuthi ubithi aye kwelinye ilizwe aprefera ukuthi aye kilo ayekhona iZimbabwe kuyazakala njalo kumbheke ukuthi uthenda ibithi ingadingwa ngamapholisa kuphela but kube lezindaba ezithi amabandla awe-MDC kumbe inkokheli ze-MDC zidingwa la ngamasotsha
kuzwekazi le-Afrika iwaphi amazwe elibona ingani alandela kakhulu umthetho wamazwe wonke omhlaba
ukunzima ukuthi ngithi amazwe ethu awe-Afrika alandela imithetho yamazwe wonke omhlaba sikhangela ekuthini sokulamazwe ambalwa lapha ade ngingawaqamba ngithi nxa kade ngaye eSouth Africa ubengathi athole i-asylum ngoba nxa sikhangele inkundla zeSouth Africa kumbe amakhothi aweSouth Africa uthenda ibithi ngabe uncishwe i-asylum ubenga-aphila ngokushesha i-judiciary yeSouth Africa is independent from the government ngokubona kwami ngabe uye eSouth Africa ubezayiphiwa leyo
ubona umthethwandaba umthonisisa kuhle yini ngemfanelo lolu daba ukumbe kungenzakala ukuhlukuluzwa khonokho akuchoyo sesikhangela nje labanye ababotshiwe abezombusazwe indlela abathangalenda
njengokuthi useke wayeZambia so nxa sikhangele ukuthi maybe ngathola i-bail kumbe ebhadale imali esibambiso sokuzaba nzima kuye ukuthi athole leyo i-bail kodwa nxa umthethwandaba usiba se inkundla isiba levu yokudlalela umthethwandaba mina mbone ngani i-court kade kumele ithi umnumzana Bidi beseseZambia nalokhu bekumayelanga aphenduke eZimbabwe in terms of international law so kuvayolethe umthetho lapho okubiselwa kweziphepheli to amazwe lapha abavela khona lapho impilo zabo ezisengozini khona so ngalokho kade kumele atholakale engelacala kumbe akhithwe kumbe abiselwe eZambia kumbe ayeqala kutsho eZambia kumbe ahambe kwelinye ilizwe.